Blessing Zulu.
So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kumabaza 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe njalo uncoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile emgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakubandla leZANU PF bathi kuningi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamkanje sikhule abantwana beZimbabwe sebelakuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingama-207 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingama-207 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingama-50,000, 35,806, sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye, 1,552, asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingama-40,000, 37,699, sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbito nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingama-35. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi la namhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukungiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyanehanda esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe Womhlabathi owaphiwa abansundu, uMnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kaMnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olweNational Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mboni ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalaba abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcina kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu oyenze kuhle esikolo lo ongazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akula fees ebhadalwayo. Ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo yelizwe. I-partisan National Youth Service ezani sebe-introducer futhi bona bana ama-green bombers okuthiwa ngama-border gezi abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavotele bathusele abazali ukuvotela iZANU-PF. Lokho sithi hhayi asikufuni ku-democracy.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi. Uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo uhlelo lolukhona bene, kodwa kwelakithi kweleZimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lwe-National Service ukuthi iZANU-PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizidlova, ukuba yizikliwi, betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZANU-PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZANU-PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi, kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
UMnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Umnumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uZibuse. Kodwa ke sisinanzelela sesibona ukuthi hayi uzubuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siya kholisa yona. Kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo. Singakholisani kambe elizweni eselingasela mali. Ilizwe elingasela kudla, ilizwe elingasela msebenzi, zonke izinto seziphelile zibhidlakile.
Umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu.
IZimbabwe kayiseyilo lizwe lelane salilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelane nozibuse kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Ungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe, sithunjiwe ngabembi begolide, sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu, abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibobodo.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano kwebandla leZANU-PF leZPF zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse. Umnumzana Patrick Ndlovu, umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakwele Zimbabwe uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifuna abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasikuyiRhodesia kwakungcono. Sebengani sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba esimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa. Silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selizeneze lachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama. Njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu, abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani. Zimbabwe is a unitary state, yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njoba vele ilizwe leli ilizwe lilodwa elilemhlobo etshiyeneyo yabantu. Alisoze liqunywa ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona? Kubangulwelwane.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla leZANU-PF othi kunenge osokwenziwe libandla leZANU-PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Umuntu engavota abenamaplazi amakhulu anjalazi aso sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngamaminerals. Umuntu omnyama wayengafuni. Kamnandi sikhululekile abantwana beZimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo. Njalo sesiwuthatha futhi kokuvota into engcamba bengavuna ukuthi bavote. So asikukhaleli ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi phela abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yeDumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu.
Khathesi umkhonomo wethu uyantenga ntenga, imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe, abantu abatsha abasebenzi. Uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuse la namhla ongazaka asebenze. Umhlabathi kasilawo sezandleni zeZANU, sibuswa iZANU lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlangana lemathe kumhlukulo wamathabeleland ngeGugura Hundi kuzobela namuhla indaba yakho iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna boba bamkhulu labo bababethu abafa igukura wonda lokho bayangangcwajo akulazibuse esingajabulela kumbe singabhiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya
lo Dube laye uthi akusoze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegukurahundi.
Awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igukurahundi. Ungakhomba nje ukuthi lapha badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho. Inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo. It was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizwa ngabantu abamnyama.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wekhukhurawundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe. Sina ngangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokola abantu abedlula izigidi ezilikhulu lamachumi amane 140 million asuhlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle olecenters for disease control kuzwekazi le-Africa luthi kula bantu abafika phose izigidi ezinye lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela seCharlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo oyethusayo. Iziphathamandla zikahulumende zithi akula muntu olimele ngesikhathi kuvuta amalangabi esibhedlela lesi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lo nkosazana sikhathele Nyathi labe sikhuluma khona ngabantu abangendanga.
Nxa su-independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisutshelwa ngokuthi la ngale ngikhaya umama layo uthe osisi bathe he into ezinje sezithe wena vele uyabusukhangela okwakho ukuthi usolva njani ngonani into esuke ibisihlupha lapha omama babe sebezibonile kudala ukuthi eyakhe ilife iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe engasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokukhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane kona pana sutshela ukuthi namhlanje the ayuye church siyendaweni enje kumbe sokuthiwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima abantu abangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubomama kakhulu angazobaba bathi baba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa zaguge iba nzima bathi omama hayi kuba bakujwayele futhi bakwanisa into uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umendi umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphi esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike obo 30 something to 40 wedwa kube sokuthiwa uyathathwa from 40 years kusiyali I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabo usukhulile usule ingqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebe bakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyekuba umakoti ongugogo kuyabe kungasayenzi labana abantu labo sebezayihluleka lokutshayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sibe mangala mhlana kusongayo kuyaba disturb engqondweni ukuthi kanti manje lo kumdala la yiseceleni lapha sokungiba engcade bejwayele ukuxoxa lami besidlala bengichacha sebezayesaba phela sokulokhulu la iceleni ngiyayibona nje ngithukuthi nje life yakho niyabi sizaqalisa ukutshintsha iba nzima ngoba usumdala. Ngiyabonga balaleli.
Haye uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje besilosikhathele nyati yena ongendanga njalo wayingcedi kwezamasiko esintu. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngcina masiko wena, owangusenziwe manje. Ngcina masiko wena.
So kwisikhathi sokholo lwesiKristu silontu kabe nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Silokhu sisaphuma kuPasika, ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka-46 nsehla phansi. Wathi kibo, kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalem. Linake libe ngabafakazi balezi zinto. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile, yebo. Kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinazela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe, njalo ayithiyela lathi, yikuba ngabafakazi bevangeli. Isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo. UNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo. Ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe, yikuba phumanini liye kwabanye abantu. Okokuqala sinanzelela ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka. Into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na? Ukuphenduka kuqakathekile. Siyananzelela yena uJesu ngakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze. So ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga, njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe. Njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus, siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngu-tax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho. Umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza, yilo uPawu lomuntu yabe sephendukile lolo. Khathesi siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senesu ayivele elasu. Amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza, achiye isono akade ephila kiso, kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani. Yiko okokuqala ikuphenduka. Okwesibili ukuthi kumele thina nxa silifakaza leli vangeli kukhanye ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu. Abantu abaningi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhanyi ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi, kuphakanyiswa ibizo likamprofethi, kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu. Ngoba uyakhuluma uPawulu kwabaseFiliphians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu, njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu. Kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usethumayela ibandla lakhe kumbe usethumayela ibizo likamfundisi, lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu. Kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu. Okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambanweni yikuthethelelwa kwezono zabantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama lika Jesu sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo lalapha esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba balemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe uwenze ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathini lokusasa mfowethu. Sike sizwe ezabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimbabho muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo Ashley Phunye olwela ilungelo likaZulu kanye lo-admire masikati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF sizaqala ngokuzokuthi u-Ashley uzatheni ngokuqakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo Phunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lolu suku olusikhumbuza ama-sacrifices ayenzwa ngabantu and lolu suku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoba.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa kanti singakhangela ama-courts ugcwele ama-political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa ihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama-citizens. Siyabona ama-cases abomakhomborelo aruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngama-youth ukuthi kube le bank yabo. Ngoba ama-youth afuna into ezibambekayo abazitholayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwanisa ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singakuthi ngama-misplaced priorities.
Hayi siyabonga Phunye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba asizweni ukuthi u-admire masikati uthini ngalolu daba. Admire tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga, ngiyathanda ukuthi lebibibidethu iZimbabwe usuku loluqhakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe and kwabasakhulayo imbona ngantu uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi bayasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo loba nje i-ground yankhona labe lingekho lebhubhadi. Siyananzelela ukuthi bakhona nje abakusakhulayo abakhona nabo nafana kwezombangazo abantu ukuthi bekhulume lokhu nalokhu sikhona pho nje zananzelela futhi ukuthi kula mathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu zananzelela ukuthi abantu kukwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolu.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke ale ndlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi lokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluphi uhlukumbe ngawuphi umbono. Singakhangela kithi kakhulu nda kuzananzelela ukuthi vele kwezombangazo thina singathi sebe sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona imibhixo esingakutshelwa kumbe kuyabe kusenzakala izinto kwezinye indawo thina sibe singazazi kumbe ezinye izinto yayenzakala kudala seziphendukwa kathesi ukuthi wena njengontanga ufike ungene kumbe ungenele into eniyelelana kuyabalzima. So ngibona ngathi abantu abaningi besithi uhulumende but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukuphinde yithi. So nxa uhulumende eyithi thinento kumele sizunge izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni basuke ukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ukuthi singene engenini ngombangazo sihambe kathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithepho ezabe isiseza thina njengabontanga. Abontanga kuyithoka kasesa kaliyonzanabaingenekwezombangazo ukuthi akusibhadali imali yethu.
Hayi Zulukandaba, sithanda ukubonga u-admire masikaki kanye lo Ashley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe.
Happy happy Independence Day, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos Football Club linqobe eLeyalanders FC elakoBulawayo 2-0 kunkezo ye-Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.